Ngiyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga namhlanje sixoxa lo nkosazana noma Thamsanqa Ndlovu ohlala eSouth Africa evela eSlovela eZimbabwe uthi ukhulumela yena labanye abesifazana labesilisa abafuna ukuphindela ekhaya kodwa beseshuleka ngenxa yokuswela imali.
Into enkulu kakhulu lapha yikuthi sabona thina ukuthi khona ikhulukhulu ngenza kokushona kukabhuti lowana wase-Deepfloat u-LVC yakhe bazoba lomunye futhi umsindo owaba khona ngasemaplazini. Sabone omama begijima bebaleka isayini njengoba sesiyibonile ukuthi vele sokumoshakele. Thina omama sesizeli sabantwana abaningi kakhulu la. Saxoxana singomama sathi into kuthiwa umntwana ongakhaliyo kufela embelekweni. Sathi kusasa bazosigxeka bathi why lingazange lisho yabona. Yikho ke sasese sihlala phansi sathi hayi asiyithumeleni ebandla. Sibona impendulo yashesha yaba khona. Nginawo ama-audio awokuthi sile proof yokuthi sayibeka e-embassy. Sazogcina siyibeka kini ngakho u-Studio 7 ngoba vele ngiyayimamela i-Studio 7. Sithethethethe sigoqene singomama sabona ukuthi into libingathi into emelelwe umuntu wonke waseZimbabwe olapha e-South Africa. Nga abantu bafuna ukuya ekhaya. Inkinga-ke yasisiba yikuthi abantu kabalamaphepha okuhambisa iningi labo abalamaphepha. Mina nginalo iphepha, nginawo ama-permit abo lawa ahluphayo lawa sikhulunywa ngawo. Kanti-ke abangenama-permit babaningi kakhulu basemikhukhwini, imikhukhu yonke engihleli khona lapha ejoveki ngingayibala kule mangolongolo, kule makawusi, kulethiwa yijampasi bagcwele abantu lapho kabakho ngisho lasefonini yami kumagrupu ugrupu engazifomayo kodwa kabakaninikezi lawo magama kodwa ukhona esamcelayo ukuthi asibhalele ngoba sagcina sisenza ethiwa yi-steering committee esiyabe sithetha naye besinabanye baseSwaziland kanti-ke oyedwa lo oseSwaziland uhambile uye ekhaya kodwa uyapromisa ukuthi singambamba uzasixhumanisa labanye abashiyileyo laba abasenkingeni efanayo. Abantu bahluphekile sisi Thandekile siya futhi angazi ukuthi ngingakhuluma ngisithi
ungasichasisela ukuthi kahle kahle kwehlulayo ukuthi abantu baphindele ekhaya kuyini.
Ekufuna ukuthi abantu baphindele ekhaya abasasebenzi abanye abasakhona ukubhadala amarenti ukudla sokubiza and le ndaweni abahlezi kizo abanye bahlukumezekile in one way or the other futhi angazi ukuthi nxa ngingalinika amanye ama-referrals ngingathini ngawo abasakhoni ngisho lokuthengisa ezitaradeni. Silayo omunye kwigrupu yethu we-diaspora fees la izamtshela indaba yakhona abantu sebeze be-desperate in such a way that selefuna ukuhambisa abantwana emaphoyiseni kwenza abantu abanye sebengathi bagula ingqondo.
Yona i-embassy yathini?
I-embassy very day esabanika yona udaba lolo basitshela ukuthi khona amabhasi amile akhona e-embassy. Into abayifunayo kuphela ukuthi ngibafowadele inamba yabantu abafuna ukuhamba esune zinifowade inamba yabantu abafuna ukuhamba bazowafowada amabhasi straight away ukuthi azothatha abantu. Manje sasesesiba lenkinga yokufoma safoma igroup eyi-1 yagcwala safoma esi-2 yagcwala senze esi-3 yagcwala esi-4, 5 manje kade sesine esi-6 manje kwangena umuntu lapha egrupini ongathi umuntu lo ngowe uyabona amasikazenza lawa abaphosta phakathi kobo-Facebook labo-Twitter bedinga izinto ezingathi ziyanika imali kusukela kungene lowo muntu azange sike sisathola impendulo from i-embassy. Nginamatitalakazi afundisa ngase-esayidini omunye use-Midrand layo ku-steering committee.
Abaningi bathi bazafika benzeni ekhaya.
Uyabona indaba oyikhuluma imnandi kakhulu ngoba abantu njengoba sithethele amanamba kanye bese sibambene ukuthi into esesizifunde la siyofika sizisebenzisa emakhaya kade bethi okuza imali lokhu abalakho kungangcono bakubophele basike emakhaya baqale amabhizinisi njengoba mina ngibe ngisebenza e-dry clean.
Ye lapha sikhuluma ngabantu abangaki?
Hayi baningi kakhulu baningi ngenamba ngeke ngisho
ngakho-ke abantu dinga nje ibhasi yokuthi babuyele ekhaya.
Uyabona nje uma kungezwakala noma namhle busuku ukuthiwe nansa amabhasi sewemile akekho salayo sisi ngoba abantu abalapha iningi labo bakhala ngokuthi befuna ukuhamba nje-ke ngento e-independent engenazombangazwe engenani ngoba bathi bayesaba ukuthi njengobana bevele bengathi babekwe kugrupu yokuthi ngabantu abangathi basesikhathini zokuphikisa bangathi bazofika bahlukumezeke angithi liyabona
abesifazana kubaphatha njani lokho
ikreshi ibhadala ngenyanga ngenyanga isikolo sona ngokwaso sibhadala laso ngenyanga ngenyanga ngapha ngamarenti ngapha ikudla mina ngihlaselwa mihla ngemihla ke ngihlasela kethi kathi manje siyohamba nini asisakhoni asisakhoni ngoba omunye lomunye uhlangana la hlangana lakho lapha khona lo uhlangana lokuthi mhlawumbe emsebenzini sokuthi akufuneka ipermit nxa enganayo setshela ukusesengathi infact ukusetshenziswa kwakhona kungathi sokuyikugqilaza ya okunye nje futhi ibingakabeki phansi ucingo bese ngike ngayibeka izini la kuba kulokhuzeni kumsakazo walapha eGoli o-7 02 kusakaza khona ubhuti othiwa ngu-Aubrey Masango babe vele bemangala ukuthi kati abantu beZimbabwe bakhanya bengathi be-comfortable ngeGoli abafuni ukubuyela ekhaya ikho-ke mina ngilokuyimamela lowo msakazo ngase sengithola ithuba lokuthi ngikhulume laye laye wapromisa ukuthi hhayi lathi sizabeka-ke endaweni ezishiyeneyo sinxa kuzoba lokhona ofisa ukulisiza bazolazisa kodwa-ke kwangathi bayethuka le ndaba yabethusa ukuthi amaZimbabwe nafuna ukubuyela ekhaya
yabona ngxaki elibhekana lazo abanye besithi hhayi kungani lingazibuyeleli lisebenzisa elila
umbuzo wakhe wawuyelekelele lapho wabuza wathi yena uma manje ngifuna ukusizwa ngokuhamba lalivele labuya njani ngase sengimphendula-ke mina ngathi lokho asifuni lokuthi vele likuthinte ngoba likwazi kahle ukuthi abantu babuya kabuhlungu njani abanye abakhonanga lokufika baphelele ehlathini abanye bathathwa ngamanzi kulimpopho awungeke uthi nxa ulambile uhlale into esukumisa umuntu yisisu esilambileyo ngaphandle kwendlala umuntu lapha khona uyahlala into endlela engamnika yona laye wathi hhayi kuyezwakala ngoba yikho saphiwa inyawo zokuhamba awungeza-ke ukhale uhlezi
labo abafuna ukuthumela uncedo bengalithola ngabo
thina nxa sisesithola bangasithola thina sisejohannesburg lingayidala kasi ngeyangapha e-south africa le yaso ngu-0737 626 2 73 ngiyayiphinda njalo ngu-0737 626 2 73 olo sizwe nje ofuna ukungisiza lapha angangithola khona ngabonga kakhulu
leyo bekuyingxoxolo nkosazana noMathamsanqa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa yena ivela esinovela asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC